go VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Kulamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 23 Mabasa 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, lokhu bebane abantu asebebulewe ngumkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe. Asebefunyenwe belalo labo bengamashumi amabili lathoba minembili 28. Kuthi-ke emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2,659,557 asebefunyenwe beligciwane lecoronavirus.
Nasikhuluma sithi khona na singathi ama basic commodities ama price abuyele from 25 March. Esizibuza khona ukuthi izinto zona lezi vele ziya manufacture yini kanti esizikhuluma sinje njengoba i-economy yethu siyazi sokuthi izinto eziningi siyazi importa.
Lanxa lisamukelwa ngenjabulo enkulu inyathelo likahulumende lokuthi intengo yempahla ikakhulu eyokudla yehliswe, kulokwesabela ukubana kuzobangela ukusilela kwezinto eziningi.
Siyacela ukuthi abantwana bengavuli isithuli ngoba abantwana bethu abanawo into uniform engxebe ngaphepha kulomkhuhlane wecorona. Nxa bengaya ngenswele zabo zokuthi abanama-inform singabona ama-cases amaningi lokugula kwabantwana abaningi.
Iningi labazali labalwela ilungelo loluntu sebekhuthaze uhulumende ukubana engavuli izikolo masinyane ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Lokhu bebane abantu asebebuliwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe asebefunyenwe belalo labo bengamashumi amabili lathoba minembili 28. Kuthi-ke emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2,659,557. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ile nkulungwane phose ezingamakhulu athoba munemunye 843,957. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezilikhulu lamashumi phose athoba munemunye 185,494 asebebulewe yi-COVID-19. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezidlula kancane amashumi amabili lengxenye 26,144 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus leli. Ele-Egypt yilo elikhokhelayo namhlanje ekubeni lenani eliphezulu lasebefunyanwe beligciwane leli ezwekazi le-Afrika lile nkulungwane phose ezintathu lengxenye 3,659, lilandelwa ngele-South Africa lalo elile nkulungwane ezidlula kancane ezintathu lengxenye 3,635. I-COVID-19 isibulele abazinkulungwane lamakhulu edlula kancane amabili 1,247 ezwekazi le-Afrika. Kuthi asebesinde kulo sebezinkulungwane ezidlula eziyisikhombisa 7,033.
Umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Lanxa lisemukelwa ngenjabulo inyathelo likahulumende lokuthi intengo yempahla yonke edingakalayo empilweni yomuntu ibuyele kuleyo eyayikhona mhla ka 25 Mbimbitho 2020, kulokwesabela ukubana kuzobangela ukuswelakala kwayo yonke into njengalokho osokuke kwenzakala lapho kuthe kwathathwa inyathelo elifanayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngabenhlanganiso ezehlukeneyo esebenzisana lozulu ngemva kombiko kamgcini sihlalo wequla elilawula okuphathelane le-coronavirus ele Interministerial Task Force on COVID-19 Response Team ongumsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohadi. Embikweni wakhe awethulele intatheli zindaba izolo, uMohadi uthi uhulumende lequla lakhe bathethele linyathelo ukulondoloza inhlalakahle yabaswelayo ngemva kokunanzelela ukuba isikhuphuke kakhulu intengo yokudingakalayo empilweni yomuntu. Uthe kuyinto edanisayo ukuba osomabhizimusi abaningi bahle bakhuphula intengo yokudla okunjengempuphu, isinkwa, ichukela, amafutha okuphekisa, iflawa lokunye ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ethule iziqondiso zokuthi abantu bahlale emakhaya eze-lockdown ngendlela yokuvimba ukusabalala kwegciwane le-coronavirus elizweni. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela isebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uMnumzana Japhet Moyo, uthi lokhu yikho kanye abahlezi bekukhankasela.
Singazi ukuthi lokhu uhulumende othe akwehle sizaqhubeka sikuthola yini emashopu. Isikhathini esedluleyo sayibona ubhizinisi nxa esethe uhulumende kabayehlise intengo, izinto eziningi zisuka ke ziswelakale ezitolo bese zitholakala ke ku-black market. Singazi ukuthi okwamanje ubhizimisi ke uvumile yini lokhu.
Uthi kodwa kuyadingakala ukuthi kube le ndlela yokuthi osomabhizimusi labo bathole usekelo.
Abantu kabatholi phela imali, angazayo bethi ngosuku ngosuku nxa besiya ezitolo bethola ithukela ikhwelile, bethola amafutha akhwelile, akhwela suku zonke. Kanti ke imali ayitholakali, imali kayikhweli suku zonke. Sibona ngani abamabhizinisi ungani yibo abalenkinga ngendaba ke yentengo? Kodwa uhulumende wenze into enhle esingakwazi ukuthi abamabhizinisi ke bazalandela yini ke lokhu okuyethulwe nguhulumende.
Isakhamuzi semzini we-Milton Park eHarare, uMnumzana Collins Ncube, usola uhulumende ethi uphuzile ukuthatha leli nyathelo.
Uzama ukubhula umlilo osuvele subhebha kakhulu, osuspredile kakhulu, ngoba nxa sikhuluma sithi khona nxa singathi ama-basic commodities ama-price abuyele from 25 March. Esizibuza khona ukuthi izinto zona lezi vele ziyamanufacture yini kanti sikhuluma sinje njengoba i-economy yethu siyazi sokuthi izinto eziningi siyazi importers.
Le mali ebikwa itholiswa abaswelayo ukuthi baziphilise, uNcube uthi ayincedi ngalutho.
Engizuza khona ukuthi imali yona le iyasebenzani, ngoba khathesi sigayela so abantu baswela izinto ezilula ezinjengempuphu. Uhulumende kazami imizame ukuthi abantu bethole into ezinjengempuphu lula.
Kuphenyo olwenziwe nguhulumende nyakenye luveze ukuba imuli kumele ibe lenkulungwane phose ezinhlanu zamadola $4,656 ukuthenga konke okudingakalayo empilweni. Kodwa kuthe kusiyafika umhlaka 11 Mabasa ibisikhuphuke yaya kunkulungwane phose eziyisikhombisa $6,660.84 ukuthenga impahla yinye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Edabeni olufanayo, ubulawayo wamukele ngemibono ehlukileyo isaziso sikamsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohadi sokuthi intengo yempahla kumele ibuyele lapho yayikhona ngenyanga edluleyo kambimbitho, ngoba isiqanise ukwedlulisa amalawulo kungela sizathu. Wanasosiya Ndlovu sethulela lolu daba.
Emizameni yokumelana lokuqhansa kwentengo yempahla ezitolo, uhulumende ulaye ukuba intengo yakho konke okuqhansileyo yehliswe. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo ngabanengi, kodwa abanye besithi laloba kulinyathela elihle kulakho ukudala ezinye inhlupho zokusilela kwempahla abezitolo bengasafuni ukuthengisela uzulu. Unkosikazi Linda Sibanda yena uthi uyasisekela isinqumo sikahulumende.
Mina indaba yama prices ngibona ngani ngumqondo omuhle kakhulu. Asinanzeleleni ukuthi khona ngaleso sikhathi ozefikela namuhla sihlezi phansi, imali wangena layo endlini yiyona le esebenzayo, akule enye engenayo. Lapho esagcina khona ama prices ayikho khona ngomatshi uzefike namuhla, sokusesabeka bakithi. Umqondo omuhle sibili okaziphimo hadi.
Isakhamuzi sakobulawayo uNdodana Moyo uthi kulinyathela elihle kodwa lingapheleli ekukhulumeni.
Kuyinkuthazo eqakathekileyo njalo esiyamukelayo, kodwa iba lesisindo uma sekuthe
kwathathwa inyathela ingabe inkulumo kuphela ezaphelela emaredweni lemaphepheni. Sikhangelele ukubona amapholisa labo bonke abakhangele ngokuvikelwa kwabantu bangene ezitolo bahlolisise intengo lezi kuthi labo abephula imithetho babotshwe.
Umcebisi kwezemikhankaso enhlanganisweni yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effie Ncube, uthi intengo yempahla kumele yehliswe ngoba sekukhama abantu.
Izinto vele kumele zehliswe ngokuba ngendlela esezingakhona sezisenza ukuthi abantu bathwale nzima okunye okumangalisayo. Impilo isenzima, bona abantu behlezi ezindlini bengavunyelwa ukubhoda, bengavunyelwa ukuya lapho kungaphe kuchiphe khona. Lokho kahulumende olokhu ekhuluma engalungisi, kunini ekhuluma ethembisa kusiba liphupha athi ngizalungisa, angalungisi, kalungise kubonakale.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo elimele iphumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uvumelane lo Vice President Mohadi.
Ngivumelana laye lami uVP lapho because ngithe ngikhangela i-cooking oil before lockdown ibingama 60 something dollars, 50 something dollars. Kanti sikhuluma nge-cooking oil emagrosa emalokishini ikubo $200, etown ikubo $144. So ngibangaka abazenelisa.
Izolo umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi ongumgcinisihlalo njalo we-Interministerial Task Force on COVID-19 uphe isiqondiso sokuba zonke izitolo ezikhuphule intengo kaziphange zehlise iye lapho eyayimi khona mhla zingamashumi amabili lanhlanu ngombimbitho lonyaka. UMohadi utsho lokhu evumelana labosomabhizimusi abalungisa lezi mpahla kanye lenhlanganiso ezehlukeneyo zabosomabhizimusi ethi ukuqansa kwentengo lokhu akulasizathu ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lwegcikwane le-COVID-19 kanye lesiqondiso sokuba abantu bahlale emakhaya emizameni yokuvimba ukuthelelwana kwalo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iningi labazali labalwela ilungelo loluntu sebekhuthaze uhulumende ukubana engavuli izikolo masinyane ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uhulumende ubikwa esithi usahlolisisa lolu daba lokuthi kungenzeka ukuthi izikolo zivulwe ngenyanga kaNcwabakazi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lenkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, othi uvumelana lalowo mbono.
Siyacela ukuthi abantwana bengavuli lisithini ngewinta le bengavuli. Bake bayidluli iwinta le bengavulanga, bavule sokukhudumaza. Ngoba abantwana bethu abaningi ngabanawo inta uniform, iyadura njalo iwinta uniform yakithi ayikhudumazi ngoba yezwe ngemendi enengi yangikhona. Ungeza kuthiwa uwinta kwabe kuyini menzi lebugeza njalo ama-tracks uthi angikhona noma ekhona ayadura kakhulu. Okokuthi abantwana abaningivele ngabalawo, siyacela ukuthi kungavulwa izikolo, abantwana bangayi kuliwinto esikolo kuke kwedlule enqebe ngaphepha kulumkhuhlane we-corona. Ngoba ngiqinisile nxa bengaya ngokungeswele zabo zokuthi abalama-inform singabona ama-cases amaningi lokugula kwabantwana abaningi lokufa kwabantwana abaningi. Ngikhuluma kakhulu ngikhangele intandane zami vele akazilawo kunzima lamaje kuyahawulisa ukubona sokuthotshophile sokuphonga ukuthi kugijima kusiya esikolo. Yikho bengicela ukuthi siyacela ukuthi kungavulwa izikolo.
Inhlanganiso yakho yokulondoloza abantwana abazintandane iqhubeka njani njalo lenelisile yini ukuthola kuhulumende imali leyo eyabelwa abaswelayo?
Kufuze uhulumende ekuse phansi abone ukuthi iyancedisa kobulawayo ngoba angikaboni amafutha ampazephiwa bendokhu engikhangele ku-ZBC angikaboni kobulawayo ukuthi baphiwe ngaphi. Kodwa ngiyezwa ukuthi kwezinye indawo baphiwe khonapha kobulawayo kodwa ngingakuboni kusehla kusiya phansi ngoba kumele kwehle kubuye phansi.
Lo-ke ngunkosazana Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo izakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Igciwane le-coronavirus selichiye uZulu evalelwe endlini esebheke uhulumende ukuthi aphathise ngalesi sikhathi abantu beswela ukudla lezinye indingeko. Lokhu kungabangela na ukuthi uZulu avotele ibandla elibusayo ngenxa yokuphathisa abantu ngalesi sikhathi. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande uxoxele lesiphathamandla se-MDCT ekhokhelwa uNkosazana Thokozani Khuphe. Umnumzana Dan Moyo, endawonye lesikhulumele sebandla le-MDC Alliance kobulawayo, umnumzana Sweden Chiroza, onguye osungula lingxoxo.
Inhlelo zethu zihamba kuhle ngoba phela senzo ukuthi simise yonke into vele elokuhlangana kwabantu phakathi. Kodwa kulokunye esingani okungasijabulisiyo. Okunjengokuthi uzananzela ukuthi umkhuhlane lo uthe uqalisa vele ukwazakala ukuthi ukhona. Uhulumende akazange athabe sokwethula umbiko wabantu abatholakale belegciwane leli endaweni zabo Harare. Sathola ukuthi bachothoza umeya, bachothoza lo mongameli webandla le-MDC Alliance u-Advocate Nelson Chamisa ukuthi uwenzeleni ukuthi akhulume ukuthi kulabantu abatholakale belegciwane ele-corona virus. Okutshengisela ukuthi kwesinye isikhathi kungaba khona ukuthi abavezi iqinisa abantu bakahulumende.
Ya, mnumzana Moyo, wena ubona njani okwenzakalayo? Ubona ungani kukhona yini okungenziwa ngamabandla aphikisayo wayezombusazwe kumbe kumele agoqe izandla akhangele uhulumende?
Hayi cha, ngoba ukulwisana legciwane leli akula politics phakathi, ngoba leli gciwane alikhethi ukuthi uyizanu yi-MPC uyini. Igciwane leli lihlasela wonke umuntu. So I think amabandla okuphikisana enza kahle ukuthi aphumele ngaphandle egcekeni, akhuthaza abantu babo abalandeli babo ukuthi nohlalana emakhaya until igciwane leli liphele. Siye sabona lathi umongameli wehlangano wethu uDr. Thokozani Khuphe ekhipha amavideo ekhuthaza abantu ukuthi bahlale emakhaya. Njengoba echilo umnumzana Chiroza, I think imvumelana naye ukuthi kukhona okungacaci kahle ngokuhulumende, ngoba even noma sibheka khona manje sithola kuthiwa there's only 25 cases and 3 deaths. Ama-numbers abo la to us ngathi suspicious nje. Angiboni ukuthi baphumele egcekeni, and into engalimazisa abantu ngoba abantu bangabona amanamba amalutshwane kangaka bazosuke bayeke labo bazitshile ukuthi hayi izinto kusho ukuthi ngapha thina sihlaselwanga ligciwane njengezinye indawo.
Ye, mnumzana Chirota, wena uthini ngalokhu okukhulunywe ngumoyo, uyavumelana lakho yini?
Kuqondile, kuqonde njengosolobhoni. Phela ngalesi sikhathi ayisiso sikhathi sokuthi sikhangele ukuthi ipolitics, angithi isikhathi sokuthi abantu bevikele impilo ingalahleki. Manje bemfuna ukuthi enye into ephezu kwamabandla, into yokudla. Uzananzelela ngingakutsho kwenye iprogram ukuthi uTrump umongameli we-America ke yena usekhipha 2 trillion ukuthi ancedise abantu be-Melika yesikhathi besikula ma-lockdown lani. Lapha eZimbabwe uhulumende akangakhiphe lutho ukuthi ancedise abantu. So kuhle sibili ukuthi abantu kuyokuthiwa kule-lockdown. But nxa abantu bengela kudla bengancediswa nguhulumente kungela into zokutesta, so sisho ukuthi abantu sebeyakufa ngendlala phela ezinye. Ngiyabona. Kanti kungani kusenzakala endaweni ese-Afrika ukuthi uhulumende abafuni ukuthi bancede oZulu kodwa bayabe bethatha imali ze-tax ebantwini? So ngalesi sikhathi impupho kumelanga ishorte, ukudla kumelanga kushorte, uhulumende kumele ancedise abantu ukwenzela ukuthi sibona ukuthi umkhuhlane lo sesiwehlule.
Ya, mnumzana Moyo, siyabona ukubana bakhona abanye enye inkokheli yezamabandla aphikisayo ababalisa umnumzana Charlton Wende, labanye sizwe kuthiwa sebethe bona bazakupha impuphu kulabo abaswelayo. Amabandla engayenza njani? Siyazi ukuthi baloku ingcosana nje abalakho, abangeke baphathisana?
Yeah, into enhle kakhulu ukuthi baphathise ngoba mangu kuti amabandla njengamabandla la aphikisayo silo collect ama subscriptions from ama members ethu ande mangu kuti imali lezo zisetshenziswa ngendlela eqondileyo I think ikubalekile ukuthi amabandla kwanisa ukunikeza back to ebantwini especially njengoba sazi ukuthi izanu my distributor ukudla even kungasikho ukudla kwayo okudonethiweyo ba distributor on partisan lines baforce abantu ukuthi babe bephetha amakhadi ezanu so I think amabandla maye ekwanisa lawa akwanisayo I think kuyabongeka kakhulu ukuthi banceda abantu bakithi ngoba indlala into ezenza ukuthi abantu bagcine bephuma ngaphandle bengasabi kulockdown
umnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma endawonye lesikhulumele sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Sweden Chirohodza Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe leSouth Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngeziqondiso ezintsha ezethulwe lugatsha lwezempilakahle eZimbabwe ezithi bonke abangena lesidumbu elizweni baza kuyavalelwa okwamaviki amathathu kusahlolwa ukubana abalalo na igciwane lecoronavirus. Andubana bavunyelwe ukuyangcoba isihlobo. UBenedict Mhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Ngokusho kwemithetho emitsha ukungena kwezidumbu eZimbabwe, isidumbu sonke esingena elizweni sizathathwa njengesidumbu esilomkhuhlane othelelwanayo ngaphandle kokuthi makusazakala ukuthi lowo muntu ufe engozini yokulimala. Zonke izihlobo ezingena lesidumbu elizweni ziza kuyavalelwa kwamaviki amathathu lapho okulabantu abasahlolwa ukuthi abanalo yini igciwane le-coronavirus. Umtshayeli wemota isidumbu nguye kuphela ozavunyelwa ukuhambisa isidumbu emfeni kade suka lapho ahlala ubhekise kwele-South Africa engadlulanga ndawo. Kuzihlobo ebeziphelekezela isidumbu eziyabe zivalelwe, labo abatholakele bengelalo leligciwane bazakhululwa ngemva kwamaviki amathathu ukuthi bayingcwaba isihlobo sabo. Umkhokeli wenhlanganiso emela abakwamanye amazwe kwele-South Africa e-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kulusizi kakhulu ukuthi coronavirus isifike kusibanga sokuhlukumeza abantu ngalolu hlobo.
Kubavalela amalanga u-21 kusho ukuthi kahlehle nje kufana nokusho ukuthi cha akusafanelanga ukuthi isidumbu sikhatshwe masisiya eZimbabwe. So ngokubona kwethu ngathi lokhu kudinga ukuthi bakucabange futhi kahle kanti njalo uma kuyukuthi okwamanje kabavumeli izidumbu ukuthi zisuke kungangcono nje kuvele ukuthiwe kazivunyelwa zibe sezihlala zigcinwe mhlawumbe kuze kufike leso sikhathi sokuthi sidlule kumbe zivele zincwatshwe lapha kwelase South Africa.
Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abomama beZimbabwe kwele South Africa ezim imbokodo uNkosazana Victress Mathutu uthi isimemezelo esibachiye bedanile uthi lobanje bekuzisisa ukuthi uhulumende uzama ukuvimba ukumemetheka kwaleligciwane kuzaba nzima ukuthi izihlobo zilinde isidumbu sisahlolwa qede lapho sezisiyavalelwa okwensuku ezingamathumi amabili lanye.
Awu into enzima kangaka ungathi vele usiyangcwaba uphinde ukuthi ufike uhlale amalanga wonke lawa ukarantaniwe kufana nokuthi kuthiwe abantu bengayemngcwabeni. Singathi uhulumende ungaba lenye indlela nje angayenza ngakhona ukuthi kulokuthi abantu bagcinwe for amalanga wonke lawa belinde ukuyangcwaba kungandani ukuthi bahlolwe ma bengahlolwa kutholakala ukuthi balawo umkhuhlane bagcinwe ke lapho kodwa nxa bengalawo badlulele phambili bayengcwaba abathandweyo.
Umgcinihlalo wenhlanganiso emela beZimbabwe kweleSouth Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabhena uthi kudingeka uhulumende acabangisise kakuhle ukuthi lumthetho utsho ukuthini emntwaneni ofelwe nguyise loba unina kweleSouth Africa lasemuntwini ofelwe ngumkakhe besemazweni.
Sabayilungisanga kuhle, kumele ilungiswe kuhle ngoba ngeke kuvume ukuthi nxa ngishonelwe ngoseduze kwami kakhulu ngisuka lapha eGoli sengifika nje eBedbridge sengiyahlala ku-quarantine kanti mina bengisuke ngisiyangcwaba kusho ukuthi phela singeke sakwazi ukuthi hambe siyengcwaba izihlobo zethu eseduze kakhulu eZimbabwe. Udriver ngeke abe nguye yedwa ohamba lesidumbu. Lokho sizakukhuluma lo ambassador lo consul general.
Iningi lethu sekusobala ukuthi sekufuze bangcwabe izihlobo zabo emazweni loba nje usizi kuyikuthi izihlobo ezisekhaya angeke zisayibona imizimba ezihlobo zazo zingakangcwatshwa. Melesiro 7 Johannesburg kwele South Africa ngiuBenedict Mhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Okwamanje wothi ngilinikeze ezandleni zika Gibbs Dube oxoxe labanye ababalaleli baka Studio 7 enkundleni yokuxhobana lokuzilibazisa eFacebook ekhasini leVOA Indebele.
Lezi zalona zeZimbabwe ezihlala kule South Africa ezithi sezifuna ukuthi zibuyele kule Zimbabwe ngenxa yokuthi ziyahlupheka okumangalisayo okwamanje ngesikhathi abantu bavalelwe ezindlini, uhulumende wakule South Africa elwisana lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
Alikhuluma lo Ncube, lo Moffat Ncube sendaweni yaseSouth Africa. Abantu silenkinga kakhulu ngapha emazweni ngoba njengoba kulehlelo loku-extenda amalanga e-COVID-19, bona ama-South Africans bayabhekelana, u-government wabuya bancedisa lapho abancedisa khona ngemali nani. But thina indlela yokuthi sisebenze ivaliwe, abaningi abaseZimbabwe indlela yokuzisebenza isavaliwe kwamanje. Manje inkinga yakhona hayi, sibona kunzima kakhulu impilo lapha. Abantu abaningi abasela kudla, abala ma-benefits, abaphiwa lutho. Kungcono babavulele amabhoda ukuthi abantu sikwazi ukuthi sizihambele semakhaya.
Salibonani balaleli be-Studio 7, okhulumayo ngu-Wise Man wakwaMpofu. Hayi, isimo sinzima kakhulu. Mina ngilapha elizweni lase-South Africa. Umumo unzima sibili, i-corona leyi sidalela olunye uhlupho olukhulu kakhulu. Manje inkinga esikhona yokuthi lokudla ezindlini asiselakho.
Siphinde njalo sathola umlayezelo othunyezwe ngomnumzana Dingumuzi Phuthi omele iBulilima West edale lePhalamende ekubandla leZANU-PF.
Ngikubona kuyinto edinga ukuthi aluba abantu bengananzelela indlela yokuthi bangabuya njani ekhaya, bencediswa ikakhulu nguhulumende ukuthi benelise ukuzohlangana lobunzima abangabubona besekhaya, kunzima ukuba loduwo olungaka ukwelinye ilizwe.
Akwaziwa ukuthi uhulumende weZimbabwe uzancedisa abantu laba kumbe haji, kodwa esikutholayo ukuthi abamele eZimbabwe kwele South Africa bathi bayazama ngamandla wonke ukuthi bahlenge labo abahluphekileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Siphiwe ngothi singwabi ethi kwantuthu. Singakagqiki uhlelo lothola lamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Lokhu bebane abantu asebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe asebefunyanwe bele halo labo bengamashumi amabili lathoba mnembili 28. Kuthi ke emhlabeni jikelele sebe izigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2,659,557 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngumpraxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.